Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uIvans Zininga obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhla ziku 29 Mpandula 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu namhlanje, uMongameli Emmerson Mnangagwa uthi umkhokheli webandla le-CCC uMnumzana Nelson Chamisa labalandeli bakhe bayazikhohlisa ngokuthi bafuna ukhetho lwenziwe kakutsha. Inhlanganiso elwela ilungelo likaZulu e-Amnesty International ithi uMongameli Emmerson Mnangagwa uhamba xathu ngonyawo lukamoyi uMnumzana Robert Mugabe olokuhlukuluza abaphikisana laye.
Kulabantu abanjengabo Sikhala, Dr. Sikhala, olokhe ethonisiswe njalo kungapheli, olokhe engakagwetshwa kodwa uyadonsa vele isigwebo sikhuluma nje.
Amapholisa athi sokubuthwe abashayeli abedlula 26,000 abephula umthetho phansi kohlelo oluthiwa Operation Tame the Traffic Jungle.
Liqiniso ukuthi kade bekhangelele ama-public service vehicle labo abahamba bengana amaphepha akwanileyo emgwaqweni kanye bekhangela laba esingathi thina ngabo windi.
Kodwa abanye abachayeli bakhala ngokuthi lolu hlelo ngoluhlukuluza nje uZulu.
Akula abantu abangakwenza ukuzama ukuthi baziphilise lezi muli zabo, bahambise abantwana esikolo, bathole imali zokubhadala amarenti abahlala khona, bathenge lezi muli zabo njalo ukudla, baphile abantu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. UMongameli Emmerson Mnangagwa uthi umkhokheli webandla le-CCC uMnumzana Nelson Chamisa labalandeli bakhe bayazikhohlisa ngokuthi bafuna ukhetho lwenziwe kakutsha. Ekhuluma izolo emhlanganweni wedale elimqoka lebandla le-ZANU-PF ele-Politburo eHarare, uMnangagwa ukhuthaze uZulu ukuthi angalaleli labo abaphupha libalele. UMnangagwa uthe inkokheli yebandla lakhe sokumele ibophe ziqine isungule inhlelo ezizathuthukisa impilo kaZulu. Umkhokheli webandla le-CCC uMnumzana Nelson Chamisa yena umi ngelokuthi uMnangagwa kasoze aqhubeke ebusa kuze kuyefika umnyaka ka-2028 ngoba waqilibezela kukhetho. Inhlanganiso ye-Amnesty International ithi ukwephulwa kwamalungelo oluntu kuyandlodlobala elizweni njalo ithi uMongameli Emmerson Mnangagwa uhamba xathu ngonyawo lukamoyi uMnumzana Robert Mugabe olokuhlukuluza abaphikisana laye. Linhlanganiso yethule lumbiko ekuseni lamuhla phansi kwesihloko esithi Human Rights Under Attack. Ithi abantu bayahlukuluzwa nguhulumende kaMnangagwa kanti labo abazama ukutshengisela ngokuthula bayavinjwa kumbe ukubotshwa mahlayana. I-Amnesty International ithi inhlanganiso ye-SADC le-African Union kumele zingenele kudaba lweZimbabwe ukuze kuqedwe ukwephulwa kwamalungelo kaZulu. Ukuhlaziya lolu daba uNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxele ngcwethi kwezombusazwe uMnumzana Efidlela Ncube okhokhela njalo inhlanganiso yabathengi eNational Consumer Rights Association.
Vele abantu babekhangelela into erongo ukuthi osengenile ngemva kwaMgabe uzabusa ngendlela elomehluko. Umbuso yiZANU-PF iyo ephetheyo kayitshintshanga lokho iyo yangena mhlaka 18 April 1980. Ngakho-ke kungatshintsha obusayo ovela kuZANU kodwa impawu zeZANU zizabe zilokhu zibonakala. Yikho lokho okukhona. Asingakhohlwa ukuthi inhlangano yezepolitiki esembusweni yiZANU-PF kungabe kuhluke ukuthi usekuphume umgabe kwangena umnangakwa kodwa iZANU-PF ayiphumanga. iZANU-PF lokhu isesihlalweni ngakho ke obekhangelele ukuthi kungaba nomehluko kube lokuhlonjwa komthetho lwamalungelo abantu ubekhangelele okubi kakhulu. Umnangakwa uhamba ezinyathelweni zikamgabe ngokuba bobabili bakuZANU-PF balandela inhlelo zeZANU-PF yiyo indlela yayo iZANU-PF yona le.
Kodwa abeZANU-PF Ncube bathi kulo mbuso okhululekileyo eZimbabwe ngoba abantu bakhuluma intando yabo. Kanti la umongameli Mnangagwa simuzwe ekhuluma ku-United Nations esithi usegxilise umbuso wentando yeningi eZimbabwe.
Gasilo qiniso ukuthi abantu baphila impilo enhle eZimbabwe ukuthi amalungelo abo ahlonitshwa ukuthi bayakhuluma lokho abangabe bekuthanda ngesikhathi abathanda ngaso okuvunyelwe ngumthetho welizwe. Ungananzelela abantu abanengi sikhuluma nje njengamanje kulabantu abanjengabo Sikhalo Job Sikhala olokhe thonisiswe njalo kungapheli olokhe engakagwetshwa kodwa uyadonsa vele isigwebo sikhuluma nje. Ungakhangela ukuthi abantu bavinjwa njelwa njani inhlanganiso ezizimeleyo zivinjelwa njani ekusebenzeni. Ungakhangela indlela okhetho olubanjwe ngakhona. Ungakhangela nje izinto eziningi kubotshwa njalo nje kwabantu babotshwe bakhululwe. Ungakhangela ukuthi amalungelo abo avimbeleke njani abamaqembu aphikisayo azange bavunyelwe ukukhankasa ngendlela ekhululekileyo. Kuya kuvezela kahle kamhlophe ukuthi kakula nguquko ekhona kusuka ngo-2017 unyawo lokho lungoludala lona liyana kungabe kujintsha izicathulo kodwa umnikazi lokhe munye lokhe kucatshwanga ngendlela efanayo lokhe kusenziwa izinto ngendlela efanayo.
I-Amnesty International ithi kumele isadakule African Union zibone ukuthi amalungelo oluntu ayahlonitshwa eZimbabwe. Kahle kahle kuyini inhlanganiso lezi ezingakwenza?
Yebo kambi inhlanganiso ezinjengabo SADC o African Union le United Nations zingakhuthaza amalunga azo ukuthi ahloniphe amalungelo abantu kodwa lo mthwalo ungwabantu bakulelo lizwe. Abantu beZimbabwe kabayeka ukukhangelela umsindisi ovela kwenye indawo. Kakho umuntu ozavela kwenye indawo, ayikho inhlanganiso ezavela kwenye indawo ezabakhulula ezatshintsha izinto eZimbabwe. Bona kumele kube yibo abathi asifuna ukubuswa ngokungahlonitshwa kwamalungelo abantu, sifuna ukuhlonitshwa amalungelo ethu. Bakwenze kucace bakusukumele khona lokho uzabona ilizwe liqonda. Kodwa nxa ngabe begoqa izandla belinda umsindisi besithi ukhono zayo khono zavela kusada kukhono zavela ku-United Nations khono zavela ku-African Union kuzahlala kunje kube kubo kwedlula lokhu kuze kube ninanini.
Hello ke ngumnumzana efidlela Ncube ingcwethi kwezombusazwe obexoxa le Studio 7 ecingweni ekobulawayo. Amapolisa athi sokubotshwe abachayeli abedlula inkulungwane ezingamachumi amabili lasithupha 26,000 ilizwe lonke jikelele abephula umthetho phansi kohlelo oluthiwa Operation Tame the Traffic Jungle. Eloba inkundleni yokuxhumana eX, amapolisa athi iningi lababotshiweyo abedlula inkulungwane ezingamachumi amabili 10,204 ngabezimota ezithwala abantu zingelamvumo ama Honda Fit lezinye okuthiwa imshikashika. Kwabotshwa labo windi abafika phose inkulungwane ezimbili 1761. Ngesizwe umlayezo esiwuthunyelwe ngunobhala jikelele wenhlanganiso yeZimbabwe Passengers Association umnumzana Paul Makiwa.
Siyayibonga iprogram le ethiwa yona Tame the Traffic Jungle esithemba ukuthi siyibona ukuthi ihamba kahle. Liqiniso ukuthi kade bekhangelele ama public service vehicle labo abahamba bengala amaphepha akwanileyo emgwaqweni. Kanye bekhangela laba singathi thina ngabo windi. Kanye lokukhangela eminye imithetho eminingi ekade ikhona ukuhambelana lemgwaqweni okungabe kuyephulwa ngabahambi abaningi nomuntu okuyephulwa yizimoto eziningi. Sikhona lapha nxa sikhangele bona amapolisa lapha abenza khona ama roadblocks abo. Isicelo sethu ukuthi babe lalo athi ngama safety measures okufana lokuthi bafake i-sign police ahead, bafake ama drum amahle kanye lama cones amahle. Hayi ukuthi kwesinye isikade bayaphonga udobha nje ama drum angalalo kupendwa nomuntu okukhanya ukuthi alani. Beqine besebenzisa amatshe noma ukuthi ama tire. Lokhu esithi thina akuhambelani le safety health environment. Leyo siyakwazi ukuthi la isithole ku police charter. Siphezulu khona lapha sibona ukuthi sinama bus amaningi lawo angalama number plate, amanye angkhona angabhadeli noma lomthelo. Lawo esingathi ayenzakale ukusuka ngo 2019 kuze kube namhlanje. Nqa ngikhuluma la mabus la ngikhuluma ngama bus a undertake of Zupco. Ngokunjalo siyacela ukuthi u Minister we Transport lo Minister of Home Affairs babone ukuthi abanikazi bamabus labo bayabhadala imfanelo ezimele zibe khona emabhasini wona la. Nqa singakhangela izihambi lapha lalaphana kanye labona lapha esingathi bona ngabanikazi bezimoto bangabe bephuza ukuthi bafike emsebenzini umuntu baphuze ukufika ezindlini zabo, kodwa siyacela ukuthi kabe lokho bemanyane namapolisa njengoba uhlelo lolu lukhanya ukuthi lulondoloza imphefumulo yethu. Nqa sikhangela indaba yamafezi lapha lalaphana, abanye abantu bangabe sebefuna ukuthatha advantage ukuthi bacharge imali eningi, kodwa ke la sithi kulabo abanamaphepha ayeneleyo kaba yale lokho becharge imali efaneleyo. Njengoba nqa sokunje babe sebeyenelisa ukuthi batholakale bethwala ama trips amaningi. Kulabo esingathi thina babotshiwe betholakale ukuthi base sedini elingasilo lomthetho, siyacela ukuthi bona ama operators wona la njalo njengoba i Road Motor Transport Act iyavumela ukuthi kube lama meter tax lama 9 meter tax. Njalo siyacela ukuthi u Minister of Transport yozona lezi moto ezingeze emshikashika makazivulele isango ukuthi zihambe zo register ukuthi ziyenelise ukuthwala abantu. Njengoba lapha uhamba khona imoto lezi ezincane ezemshikashika kakwenelisi ukuthi kungene amabhasi noma amakhombi. Nqa sikhangele abantu abaningi abahamba emgwaqweni siyabona ukuthi bayawulandela umthetho, sokuzathi nje abalutshwana yibo abatholakala bengawulandeli umthetho. Kodwa ngenxa yalokhu sithanda ukuthi sikhuthaze ukuthi umuntu wonke osebenzisa umgwaqo kazame ukuthi alandele imithetho yasemgwaqweni.
Lo ke ngumnumzana Paul Makiwa onobhala jikelele wenhlanganiso yeZimbabwe Passengers Association. Silokhu sikudaba lunye siphinde saxoxa lomtshayeli umnumzana Edwin Dlovu ongukhansila wedolobho lakoBulawayo njalo engusomabhizimusi, yena othi lanxa lolu hlelo lukhangelelwe ukulungisisa ubudlwangudlwangu obusemgwaqweni, indlela lwenziwa ngayo ayiqondanga.
Amapolisa eZimbabwe Republic police alohlelo kobulawayo lapha kuluhlelo ke lokubopha ke izimoto zemshikashika lezi singathi ngama Honda Fit la mini michova amakhombi ke angekho emthethweni kunye lezinye imoto nje ezihamba ke zephula umthetho zisima endaweni lapho kungamelanga zime khona, ezinye njalo ngezingena ke ama light e robot ke ebomvu kanti kuyabudingakala tizime baphakathi kwalo ke lolu hlelo ke amapolisa kulo hlelo ke esingathi thina yebo kambe alulubi luhlelo luzama ukuthi ke dolobheni ke kube lomthetho izimoto zisebenze ngendlela eqondileyo. Mboni ngani hachi asohlelo singalusola kungakhathalekile ukuthi lohlelo lwenziwe ngasiphi isikhathi, kodwa ke mboni ukuthi lohlelo liqondileyo kuyadingakala ke ukuthi idolobho ke kube lomthetho izimoto mota zihambe ngendlela eqondileyo, njalo lezi ezifuna ukuthwala abantu kube izimota ke ezilobisileyo zabhalisa ukusemthethweni zibhadala imithelo edingakalayo ukuthi zibhadale.
Khona okungaba kusenza ukuthi abantu bengalandeli imithetho ikakhulu bona laba abemshikashika ukuthiwayo bababotshwayo, kuyini kahle kahle bayenza ngabomu na kumbe kudubeka ukubangela ukuthi bagcine besebenzisa imota zona lezi?
Yebo kambe lolu hlelo lukhona lwenzakala edolobheni lakoBulawayo ke kubotshwa ke kwezimoto zinalezi ezemshikashika, kodwa ke eqinisweni labo bantu asobantu abazenzayo kumbe abazenzisayo ngumumo welizwe, umnotho welizwe uphansi uyile, akula msebenzi, akula abantu abangakwenza ukuzama ukuthi baziphilise lezimuli zabo, bahambisa abantwana esikolo bathole imali zokubhadala ama-rent abahlala khona, bathenga bathenge lezimuli zabo njalo ukudla baphile abantu. Yikho sibona ke imoto zemshikashika siba zinengi ke umuntu angathola imali secabanga ke ukuthenga ke imoto yemshikashika kwenzela ukuthi aziphilise. Yikho kasinike sibasole kangako kodwa kumele sikunanzelele ukuthi konke khona lokho kubangelwa kuyini, kubangelwa ngumumo welizwe, umumo welizwe akumanga kuhle kwezomnotho, akula misebenzi, akula mali, akula njalo ezombusazwe eziqondileyo, abantu ke abaphathekanga kuhle elizweni. Yikho ke sokuyindlela ukuthi abantu baziphilise ke, yikho sithi mina lanxa nje kudingakala ukuthi ke kube lo mthetho, kulandele umthetho elizweni, kodwa ke okunye ke kubangela ukuthi ke abantu benze nalendlela benza ngayo kungabi lo mthetho ke ludubo lukhona elizweni kulokuhlupheka okunenge okukhulu kakhulu.
Lo ke ngumnumzana Edwin Dlovu, ukhansila wakobulawayo njalo ngumtshayeli obekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le kobulawayo. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elenew zimbabwe.com lilodaba lokuthi umkhokheli webandla eliphikisayo elakwele Namibia umnumzana Benardus Swartboy uthi umanyano weSADC uyekelela eleZimbabwe liqhubeka liqilibezela kukhetho sonke isikhathi kungenziwa lolu khetho. Iphephandaba lobulembu elezimlife.com lilodaba lokuthi isiphathamandla somsakazo weZBC umnumzana Robson Mandu usemiswe umsebenzi ngemva kokucela ucansi kumsakazi uFarai Juliet Magada osebenza laye khona le eZBC. Leli phephandaba lithi lile milayezo edlula imizuzo efika phose amathumi amabili ekaMandu ecela ucansi kumagada obefuna ukuphiwa imvumo yokusebenzela eHarare. UMandu ubikwa esithi ubesithi engaphiwa icansi uzavumela umagada ukuthi ayosebenzela eHarare asuke kobulawayo. Manje sengidedela emuva ngilithiya ke ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Ngiyabonga njalo basazi beStudio 7 labadlali beStudio 7. Ya, eshini lokudabuka okukhulu kakhulu ngalowo baba lo othilizwe liyakhiwa liyaphambili. Angazi ukuthi bayakha phambili kuyaphambili kuphi. Ngoba ilizwe balibulala since baqala ukulibulala, beqala ukubusa ngoba kulanto edevelophayo abayiyenzayo. Just ukuvuselela lokho okwafayo kunye nokunye. Imgwaqo nanku umgwaqo ungabheka umgwaqo uma usuke eBed Bridge lapho siyabamba iBlawayo. Umgwaqo ugubhekile. Amakhampani abalekile amaningi, abantu bayahlupheka bagcwele umhlaba wonke. Lama ukhuluma elizweni labukhulu ukuthi kuye eZimbabwe vele abantu sebekubheka nje njengomuntu nje ohluphekileyo, umuntu ongenancwedi. Babhizi manje bafakana ezikhundleni, akula nto abayenza, bafuna ukutshontsha, bafuna ukuqedelela ilizwe. Ilizwe libolile leli, libona ukubona. Hambe kuhambe ngo-Follow Sea Road usuke eBlawayo seluqala ukubheka umgwaqo ukuthi ugubhe kanjani. Angazi ukuthi ibona ilizwe abathi balilakha lini. Hhayi, laba bantu bazihluphekisa shem and lisazohlupheka abantu bakithi, sazohlupheka okunye. Ladies, we won. Abantu uma besuke eBed Bridge besiya kobulawa sokumele bathenga isikepe ngoba kugubhekile lapho. Maphotholo akulungiswa lutho. Usethu baprotect into zabo lezo abazijontshileyo kwamanje. Baphume kahle. Bavuma ukuthi badliwe bengajontsha amavoti. Umthetho siyawazi sikukuthi abantu uma bengekho kuParliament lapho abafundanga. Siyakwazi yonke into eyenzakalayo siyibona. Asikuthi siphukuphuku.
Hey, ma Studio 7 ngabe livuka njani? Ma councillors akobulawa. UDavid Goldchart is a senior member who deserves ukuba mayor wakobulawa. Angazi ukuthi lo munye othwitsha ngokuthi bakhethelwa, bakhethelwa vele ubaba. Nxa umuntu engubaba ekhaya uyatshaya umthetho, so uchaminisa uyafaka iwedi from iHarare kunangani. Mina liye muntu nje ngami kobulawayo, ibe selikhethana. Ukhethiwe lo muntu, akazange kuthiwe detectorship, hayi. ukhethiwe ama-councillors wavotelwa wafakwa ama-objections azange kube lomunye ofake i-objection njalo umsekeli wakhe kwaba same story futhi singabile ingqondo yokuhwaba yokuhwaba i-5 years iyaphela sizokhetha omunye futhi uume
umlayezo lo wawuhambiswe indawo zonke eziyathekene nezimbabwe ukuthi amabhoda avalwe from 7 sisebenzisane sonke ngoba ukuthula ngokwethu sonke abasemazweni nalawo aseyakhelane nezimbabwe abazame kakhulu ukuthi 7 October amabhoda babe sithole amaphepha okuvunyelwa ukuthi bayoyenza shutdown laba abangavunyelwa khona bangahluphi abafuna ukudala ngokuthi ama-embassy avale the whole world la kune-embassy yezimbabwe khona asizameni sibili ukuthi sibe siyobambisana bavale ama-embassy angasebenzi kwenzela ukuthi mnangakho ne-AU ne-SADC ne-EU zonke nabo-commonwealth zizobona ukuthi si-serious.
linjani bantu ku-Studio 7 hey awone indawo le yezitawana leyayo indawo le lamahambisanda kahle le kutona utana tela abamama bethandana kodwa amadoda arayithandana kodwa ayinto akhona la vile ayiyenzela usisilwane umali sile nje ngize efake i-audio laye-ke esitayo size file ngazofile omunye umama sibini aye into yakhona vile ayikho rayithi
ye ngabe livuka njani basakazi bethu abahle abe-Studio 7 ye igama ngumphovaje sebele khona lapha epitori e-Gauteng
laphana nangubaba uDube laphana nyamuzwa uyaphawula laphana uyakhuluma
ngendaba yeguground iguground ila manje abantu basaselenhliziyo ezibuhlungu so yena engathi kwakuyimpi ayisilwa le PF sap no laphana uyaphazama laphana ubaba uDube akazama ukuthi ilungise lento le engakhuluma into engasiyo uNumzana Witness Dube
mbalekeli isikadi ke ngedlulise lokhu bantu ke ngedlulise lokhu siyabonga sihlobo zami basakaza abahle labalaleli lo onke bengilesicelo mina nje sibona ukuthi umdala wena into zithi ungukhumalo wena lowo ogugele egoli ngokuswela ingqondo ngani uyayekile ube kwethukuchamisa ngani uyayigada indaba engabuya ngazocontesta yena aba ngupresident phela sibona ukuthi umqondo wakho ungaphi kulokwethukuchamisa ethuchamisa emini kuyi-3PC yebusuku uyizanu kuthuka ukudelela udelela thina kade yelichamisa wagugele egoli ngokuswela ingqondo lakathesi loku efuna ube wona izinto lekuvoteni kabuyi ofuna ubathunebeza abantu wakhe ngobani siyacela ukuthi ngani uyakasihloniphi umdala wento okuthiwa ngukhumala uzithi ungumdala akula muntu omdala olengqondo ezibolileyo njengalezi zibolile ingqondo yezwazama ukuthi uzezala ube kwethukana lochamisa indaba engabuye ezokhontesta yena akula muntu omdala olengqondo ezifileyo njengalezi siyabona
cha ngithola njani balale be-Studio 7 ngofela iqinisa lokhulumayo uyazi amadoda ezanu p f nabafazi bakhona uyazi bafana naloya umfazi indoda leya edlisiwe edliswe ngumfazi ngoba nje indoda edliswe ngumfazi phela konke lokho okushiwo ngumfazi iyakumamela umfazi ngathi akube nje uyakumamela kuyafana nje exactly nomnangagwa umnangagwa uzenzela umathanda nje uyazikhethela uzingenela ngale aziphumele ngale angazi noma umnangagwa nama-advisor unawo noma akazisebenzisa ama-advisor angazi ngoba the way ozikhethela ngakhona abantu abaseduzane naye surrounding him ukuthi vele uzikhethela ifamily yakhe nje ukuthi ifamily yakhe akube yiyo emsupporta ifamily yakhe akube yiyo vele ohamba nayo kodwa kube kukhona amadoda abanjengabogawule labo ifi ngabe kuthiwa mpela ngabadoda mpela lawo ngabe ngithi hayi badlisiwe labo umnankagwa wabadlisa ngazi ukuthi ma ngabe behleli bonke nje nabo umnankagwa lapho kutsho ukuthi ukhona umnankagwa obachuphela khona ngozipho ebafakele ekudleni ngoba the way umnankagwa abamsaba ngakhona abangakwazi ukumchallenja ngakhona akusimadoda la ngamadoda ngamabhulugwe nje abogawule labo bochuma labo bonke labo bolentuzana hayi ngamadoda ngamabhulugwe nje ngoba ungathi nje into nje vele abayihlalele lapho kuzame ukuthi bona bavume nje lokho okushiwo ngumnankagwa bengakwazi kona ukuzilwela bangakwazi ukuzikhulumela abakwazi phela ukumchallenja umnankagwa angazi ukuthi mpela ama-advisor kakhe nawo athini ma kuyukuthi azobona umnankagwa uphuma angena azidiliyele nje phezu kwaba futhi akababoni akaboni ukuthi ubona ngathi izanu ngeyakhe i-1 nezibhabhe ikhampani yakhe
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Siyacela ke balaleli lingathuki njalo lisithumele imlayezo emfitshane engedluli i-2 minutes. Udaba holulandelayo luveza imbono kahulumende welemelika.
Ngesikhathi umhlangano we-United Nations General Assembly uphela kunyanga kaMpandula, abakhokheli bamazwe omhlaba baveze imizamo yokulwisana lomkhuhlane wofuba we-TB ongumkhuhlane obulala abantu abaningi emazweni omhlaba. Umkhuhlane wofuba we-TB usule minyaka uhlasela abantu emazweni omhlaba. Kucatshangelwa ukuthi umkhuhlane lo uqhubekela phambili uguquka njalo ubulala abantu abaningi. Naloba umkhuhlane we-TB uvikeleka njalo uselapheka, uqhubekela phambili ubulala inkulungwane ezine ngelanga njalo uhlasela abantu abazinkulungwane ezingamachumi amathathu. Ngumkhuhlane owejayele ukuhlasela abampofu, abangela kudla okwakha umzimba, lalabo abangafinyeleli okwelatshwa. Emhlanganweni obukhangela umkhuhlane wofuba lwe-TB lo, abakhokheli bamazwe omhlaba babetha izinqumo okufanele zigcwalisiswe ngomnyaka ka-2023. Izinqumo lezi zigoqela ukufinyelela lokuvikela abantu abasengozini yokubamba lomkhuhlane abayisilinganiso sokungamachumi ayisithiyagalolunye ekhulwini. I-90% lokwelapha abantu abalomkhuhlane we-TB, ukulungisa umuthi owodwa owokuvikela abantu ukuthi bengabambi lomkhuhlane, lokubona ukuthi imali zokwenza lokhu ziyatholakala. I-Melika isebenzisa inhlanganiso ye-USAID isisungule inhlelo ezintsha ezisekela amazwe athiyeneyo ukulisa umkhuhlane wefuba owe-TB. Lokhu kuphakathi kwenhlelo ze-USAID ezemali edlula izigidi ezingamakhulu amathathu lamachumi ayisishiyagalolunye, 394 million, ezihlose ukulisa umkhuhlane wofuba owe-TB ngomnyaka ka-2023. I-USAID izasebenzisa imali efika ku-$8.5 million ukwengezelela usekelo lwenhlelo ze-TB endaweni ezilokulisana ikakhulu endaweni ezilabantu abasengozini yokubanjwa yilomkhuhlane e-Ukraine, Afghanistan, le-Burma. Ngasikhathi sinye ilizwe elilodwa kumbe amabili aqakathekiswa i-USAID kunhlelo zokulisana lomkhuhlane wofuba owe-TB zizaphiwa enye imali edlula i-$15 million kuwona lomnyaka ukuze zisungule inhlelo zokuhlola lokwelapha lomkhuhlane. I-USAID isebenzela ndawonye le-Smart for TB Consortium ekhokhelwa yi-Johns Hopkins yasungula uhlelo lokuchwayisisa ngokuvikelwa kwabantu ukuze bengabambi umkhuhlane we-TB ngenhloso yokuba lomuthi ovikela lomkhuhlane okwesikhathi eside. Njengenhlanganiso epha imali eningi ekulwisaneni lomkhuhlane we-TB, i-USAID isiphe i-$4.7 billion eyokumisa umkhuhlane lo kusukisela ngomnyaka ka-2000. Isebenzela ndawonye lezinye inhlanganiso, i-USAID siphephise abantu abedlula i-75 million. Umzamo lo osanda kusungulwa uveza ukuzinikela kwe-USAID ukuqeda umkhuhlane wofuba owe-TB emazweni omhlaba.
Lolo ke bekuludaba oluveza umbono kahulumende welemelika.
Bye.
konke lapho yakhona ungikhumbule. Remember me, ingoma kaLucky Dube isigqubela ke uhlelo lwethu lalamhlanje singakehlukani esikhangele inhloko zendaba. Inhlanganiso elwela ilungelo likaZulu e-Amnesty International ithi umongameli Emmerson Mnangagwa uhamba qathu ngonyawo lukamuyi umnumzana Robert Mugabe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngesithi asidibaneni njalo ngeviki ezayo ngomvulo. Igama nguChris Gande, kodwa lingakhohlwa silazo ezinye ngo 7:30 sokuzonke ntambama.